ukuphelela ama-by-elections njengebandla sivele sihlala silungile savela sasukuma singabantu abazilungiseleleyo so silungiselele sizimisele ukubana singene kulawo ma-by-elections noma nje kungakasicacela ukubana kuliqiniso ukuthi ama-by-elections asekhona ngoba sikezwa ukubana i-nomination code isikhethiwe njalo kasizwanga ukuthi u-president ugazethile ukuthi sokulama-by-elections kodwa hhayi-ke sizimisele ukubana sincintise ekhethweni ngoba silibandla elilandelwa ngabantu njalo elilosekelo entweni zonke esizenzayo sisekelwa ngabantu abantu hhayi abantu be-MDCT ukhetho bahlala belulindele ngoba yiyo indlela esikholelwa kiyo ukubana nxa lingagaya usekelo ekhethweni liyathola usekelo libe selisibakwazi ukubana limele abantu lenze umsebenzi wombusazwe ngendlela eqondileyo.
Yona imali yokukhankasa kunye lokwenza ezinye inhlelo eziphathelane lokhetho ikhona yini?
Imali yokukhankasa sisenza lezinye inhlelo eziphathelane lokhetho lwama-by-elections imali ekhona ngoba sathola imali isikhwama njengeparty eseyavela kuhulumeni ngakho hayi imesimele isenele kuma-by-elections ngoba ama-by-elections aso elizwe lonke ma-constituencies wonke yiwona lawo azabe evulekile kubana kungena abantu ngakho-ke imali esayitholayo iyenela ukubana senze inhlelo zomhlangano senze njalo sikhangele ama-by-elections so hayi siyalungiselela imali ezabe ikhona kuzasetshenzwa sizame ukubana siyenze ukuthi siyonqobe kulawo ma-by-elections.